okufuze ukubana sisebenzeni sindawonye izandla zonke zibambisane kungabi lomunye eyiswa omunye ngenxa yezizathu esithize uzabona kuyalunga.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke baba Golide kukhanya ngazani ke okuhluphayo ukuthi khona manje amabandla amakhulu iZANU-PF le-MDC kawafuni ukuthi behlale phansi belungise khona okuhluphayo. Kambe okungabenzi ukuthi behlale phansi kuyini? Siyabona ukuthi uThabo Mbeki la kade khona ukuthi alungise kodwa ungana uhambi kuhle pho kumele kwenziweni lo nyaka kwenze ukuthi kuguquke konke lokho.
Sokufike esibangeni sokuthi thina abalandeli bamabandla lawo sikhulume ngamazwi abambene ukuthi a-a ake kukhulunyiswane. Thina ngapha kithi kuZANU-PF kubalulekile umongameli wethu usekukhulume kamekile ukuthi hayi mina ngivele ngikhululekile ubana sibonisane sikhulumisane. Yikubona noma indaba le Pollard City ngamabandla amancane angela msebenzi kodwa it's a sign ukuthi hayi ukhululekile ubana akukhulunyiswane. Manje iproblem isingapha kubafowethu abaloku up to now 2 years down the line after ukhetho vele kwethu yona hayi asiye mongameli uyilegitimate sikhulume naye. Ibona laphana khonaphana abalandeli babo yosemele bekhulume nabakhokheli wathi bakithi ukuhlupha kaloku kubamba sonke whether MDC whether ZANU-PF sonke sisidlimbuya ngoluthi lapha akenibesizamele ukubana kube yingcono ngoba iproblem yethu nabona abakhokheli impilo zabo ziyabe ziright badla mnandi isaft abasweli lutho kodwa phansi ngapha yikho lapho sile problem khona.
Kodwa lina njengebandla leZANU-PF abalandeli beZANU-PF liyamtshela yini umongameli ukuthi hayi laba phela abanye bathi lixoxe kodwa bafuni into leyo ukuthiwa yi-Pollard pho akula nto engaphuma layo mongameli lenze lokhu lalokhu lalokhu ngoba khonokho yiko ngazane kuyingxaki khonokho baba Jumo.
Hayi but i-Pollard Mthembu igoqela umuntu wonke kanti bona sebezafuna uba yibo bodwa yini asele kukhuluma abanye bonke laba bebengasaziwa na yiko kusuka kube le problem kungabi lobandlululo. I-Pollard ithi wonke umuntu la yena lo wathola one vote nalowo ukuqakathekile ngabuye etafuleni sikhulumele. So mina i-Pollard nxa ngiyikhangele yindawo enhle yokuthi wonke umuntu ngabuye angene wabana akhulume. Ngabona ke nabaesithi bona bale-lions share in terms of i-opposition ukuthi hayi banabantu abamehena kulalaba abanye baku-Pollard kuzakhanya ngongani ngoba nxa sebehlezi etafuleni bazabalezela iphosi lengibone yokuhlala etafuleni laphana ngoba banani balelokuzeni i-backup yokuthi bona banabantu abaningi njalo balama-members of parliament phela abaningi kudlula laba abanye engxabanye laba ngabanda ama-members of parliament ekusetmaybe olokuzeni umama umakhubhe labo mesinto umama uPriscilla yibo abanye abaseparliament. So khonokhwana kuyafika kuhluzwe wonke umuntu esetafuleni. Why ufuna ukuyayisho omunye umuntu? Why ufuna ukuqala kwakho wena uwedwa?